Ngilem bhalo emlutshwane elotshwe phansi engithanda ukukhuluma ngayo kini futhi ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzabusisa imizamo yethu ebuthakathaka. Manje abantu abanengi bayamangala kungani singajwayelekanga kangaka futhi silomsindo kangaka. Liyakwazi lolo luhlobo olwahlukileyo lombuthano kulalokhu abantu ababejwayele ukulibona futhi ngenjwayelo yonke into yonke yenziwa ngokuhleliweyo. Kodwa nxa sibuya kule mbuthano okube lithuba lami manje okweminyaka ethile selokho yaqaliswa futhi singakwazi phosa ukuthi siza kwenza njani. Siyabuya nje futhi sizinikele ngokwethu, iyo into kuphela esiyaziyo ukuyenza futhi uNkulunkulu wenza okunye kwakho konke. Ngakho kusenza sibili sibe ngabantu abenza ngokungajwayelekanga. Ngelinye ilanga omunye wathi, uyazi lina bantu ngalizwisiseke sibili. Ngathi, hawu, ngicabangele sinjalo. Futhi ngiyakhumbula enye imbuthano. Umfo wethu Troy wayengitshela kwesinye isikhathi ngomJerimani omncane owathi ukwemukela ubhaphathizo kamoya engcwele. Futhi ngosuku olulandelayo esitolo lapha asebenza khona wayephakamisa izandla zakhe futhi adumise inkosi futhi akhulume ngendimi futhi nje aqhubeke phambili okumangalisayo. Futhi ekucineni umqatshi weza lapha futhi wathi, heyini, kuyini uhlupho ngawo? Wathi, oh, ngisindisiwe. Wathi, inhliziyo yami yaphuphuma ngentokozo. Wathi, awu, ufanele ukuthi ubungale phansi lalelo xuku elingamanathi afakwa amabhawudo ngale. Wathi, yebo, udumo kuNkulunkulu. Wathi, ayibongwe inkosi ngamanathi amabhawudo. What? Uyathatha imota wehle ngomgwaqo. What? Ukhuphe wonke amanathi phandle kwayo. Awusela lutho kodwa inqwaba yento engelamsebenzi. Futhi lokhu nje khona nje phose kuyikho uyazi. Ngolunye usuku eCalifornia ngangihamba ngisehla ezitaladeni zeLos Angeles uthi ngabona indoda yayile sibonakaliso esifubeni sayo lapha. Futhi wathi, ngiyisiwula sikaKristu. Futhi wonke umuntu wayemkhangele futhi ngabananzelela bechibilika njalo bekhangela ngemva esedlulile. Futhi ngacabanga ngizalandela labanye bonke. Futhi emhlane wakhe wathi, wena uyisiwula sikabani? Yebo, ngicabangela sonke singani kasisusiseke omunye komunye uyazi. Kodwa uyazi umhlaba uyangena ekwejwayeleni kakhulu kuze kuthi enye into eyahlukileyo ikwenza kungazwiseki. Ngitsho abantu baze bacabanga ukuthi enye into ethile yonakele. Futhi ngokwenjayelo uNkulunkulu kufanele enze into engajwayelekanga ukuze akuyisele abantu eBhayibhelini. Futhi ngingathi ngiyambona uNowa ukuthi wayeluhlobo lwenathi kuleso sikhathi sesayensi ayephila kuso, ngoba babengakutshengisi ukuthi akulamanzi esibhakabhakeni. Kodwa uNkulunkulu wathi liza kuba khona elinye khonapho. Ngakho uNowa etshumayela njalo ekholwa lokhu, yena waba linathi. Futhi sengathi ngiyacabanga ukuthi lapho uMose sehla esiya eGibhithe wayengathi uphambene kuFero. Kodwa khumbula uFero wayephambene lakuye futhi. Ngakho siyananzelela lokho. Loba uJesu wayethathwa njengekholwa eliphambene lokukholwa okuyikho. Yikho sibili uMartin Luther wayephambene ebandleni leKatolika futhi uJohn Wesley wayephambene ku-Anglican. Ngakho liyazi sokuyisikhathi somunye ophambeneyo. Alicabangi njalo na? Kodwa kungakabi le nathi liyazi kumele kube le bhawudo kuqala elokubophela kilo. Ngakho liyakwazi Noah eli nathi ngiyathatha inathi lidonsa ibhawudo lidonsa enye into ndawonye futhi libambe enye into ndawonye. Ngakho uNowa wenelisa ukudonsela bonke ababengenelisa ukukholwa emkhunjini phandle kokwahlulelwa ngokuba linathi. Siyathola ukuthi uMose wadonsa ibandla laphuma eGibhithe ngokuba ngophambeneyo. Yikho sibili ngiyacabanga sesifuna ophambeneyo manje ukudonsa umlobokazi aphume ebandleni. Sesifuna okuthile kathesi omunye. Ngakho singabantu abangathi abazwisiseki futhi ngacabanga lobo busuku nxa inkosi ibithanda ngizazama ukubala impalo mayelana lalokho futhi ngikhulume kini okwesikhatshana esincane futhi ngizama ukulitshengisa kancane kungani singabantu abangazwisekiyo asivuleni embhalweni kathesi kwabasefilipi sahluko 2 1:8 labasekorinte besibili 3:6 futhi asibaleni lapho sikholwa ilizwi likaNkulunkulu futhi manje singakabali nje asikhothamseni amakhanda ethu ukuze sikhuleke Baba osezulwini olomsa yeqiniso singabantu abalenhlanhla kulobo busuku ukuba siphila kulesi sikhathi lokubona izinto esizibona ziqhubeka lokwazi ukuthi isikhathi sesisondele sesiseduze lapho uJesu ezabuya elanda ibandla lakhe oh lokho kuyathabisa inhliziyo zethu Nkosi futhi lapho siphendla emuva amakhasi lobo busuku siyakhuleka ukuthi wena uzasipha indaba kulo umbhalo futhi makuthi umoya ongcwele ambule enhlizweni zethu izinto eziza kuba zinhle futhi zithokozisa kuNkulunkulu ngokuba siyakucela khona ebizweni likaJesu amen ngiyakwazi ngikholwa ngizalicela ukuba lenze enye into ngijwayele ukucela izinto ezingajwayelekanga futhi ngithemba angiceli lutho olungajwayelekanga kakhulu kodwa nxa sinika inhlonipho kuflegi sonke siyasukuma futhi iflegi isedlula siyasukuma lokho sifanele sikwenze futhi siyama sisalute asisukumeni nje sime ngezinyawo zethu lapho sibala ilizwi nxa lithanda abasekorinte besibili 3:6 yena osenze senelise ukuba izikhonzi zesivumelwano esitsha esingayisiso sokulotshiweyo kodwa esikamoya ngoba okulotshiweyo kuyabulala kodwa umoya uletha ukuphila kodwa nxa inkonzo yokufa elotshiweyo futhi ebazwe ematsheni yayikhazimula kwaze kwathi abantwana bako-Israyeli behluleka ukukhangela kokuphela ubuso bukaMose ngenxa yenkazimulo yobuso bakhe leyo nkazimulo eyayingephelayo kambe inkonzo kamoya ayiyikuba le nkazimulo enkulu ngokuba nxa inkonzo yokulahlwa ibile nkazimulo ikakhulu inkonzo yokulunga yenza ibe le nkazimulo enkulu kakhulu ngokuba lalokho okwenziwa kwakhazimula kwakungelankazimulo kulokho uba kulinganiswa nenkazimulo edlulileyo ngokuba nxa lokho okwaphelayo kule nkazimulo kanjani kumbe kakhulu kangakanani okumiyo kule nkazimulo sibona ke ukuthi silethemba elingako sisebenzisa isibindi esikhulu ekukhulumeni futhi kasifani lo Mose owambuza ubuso bakhe ngesimbozo ukuze abantwana bako-Israyeli bengakhangela isiphetho sento enziwa yaphela kodwa ingqondo zabo zenziwa zangaboni ngoba kuze kube lamhlanje silokho singasuswanga isimbozo ekubalweni kwetestamente elidala leso isimbozo esisuswa kuKristu kodwa kuze kube lamhlanje nxa kufundwa uMose isimbozo siphezu kwenhliziyo yabo kodwa ke nxa iphendukela enkosini isimbozo siyasuswa hach manje inkosi ngumoya lo futhi lapho okulomoya wenkosi khona kukhona inkululeko kodwa thina sonke ngobuso obembuliweyo siyakhangela njengesibukweni inkazimulo yenkosi ukuguqulelwa kusimo esifanayo kusukela enkazimulweni kusiya enkazimulweni njengoba kunje ngangomoya wenkosi futhi kwabasefilipi 2 sibala lokho siqala ngendima 1 futhi sibala sisiya kundima 8 nxa kukhona ke ukukhuthazwa kuKristu nxa kukhona induduzo yothando loba ubudlelwano bukamoya loba kukhona isisa lesihawu gcwalisani intokozo yami ukuze libe ngqondonye lilothando lufanayo linhliziyonye lile ngqondonye lingenzi lutho ngokubangisana kumbe ngokuziqenya kodwa ngokuthobeka liphakamise abanye sengathi bangcono kulani ngulo lalo angakhangela okwakhe kodwa ngulo lalo okwabanye mawubekini lo mqondo owa ukhona futhi kuKristu Jesu owathi esesimensi kaNkulunkulu kanakanga ukuthi kuyikuphanga ukulingana loNkulunkulu kodwa wazenza ngokwakhe ukungabi lodumo ethatha isimo senceku futhi wenziwa esimeni sabantu futhi ebunjwe waba njengomuntu wazithoba futhi waba ngolalelayo kwaze kwaba sekufeni loba ukufa kwesiphambano asikhulekene Baba osezulwini leli lizwi elikhulu elibaliweyo lobo busuku empalweni wakho ongcwele lenze lona libe qotho enhlizweni zethu ukuthi sisuke lapha njengalabo ababehamba bevela eMawusi besithi inhliziyo zethu azivuthanga na phakathi kwethu lapho yena ekhuluma lathi endleleni ngoba siya kucela ebizweni likaJesu amen lingahlala phansi Manje ke lo ngumbhalo ongasusekiyo kakhulu kodwa ngiyacabanga ukuthi uyavumelana lesikhathi bengifuna ukukhuluma ngodaba lokuthi uNkulunkulu olamandla wambulwa phambi kwethu manje lokho kwaba khona umuntu ikhona indlala enhlizweni yomuntu ukudinga ukuthi wavela ngapi Ngokuthi kuyini sizathu sakhe sokuba lapha futhi lalapho aya khona ukhona oyedwa kuphela ongaphendula lokho nguye lo owamletha la futhi umuntu uhleze efuna ukubona uNkulunkulu emuva kuTestament elidala siyathola ukuthi uNkulunkulu wazimboza ngokwakhe kwabangakholwayo uNkulunkulu lendlela engazwisekiyo sibili yokusebenza labantu yena uyazifihla ngokwakhe ngokungakholwayo futhi azambule ngokwakhe kokholwayo uNkulunkulu yakwenza lokho uJesu wabonga ubaba ukuthi yena wayefihle lezi zinto kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo futhi wakwambula khona kubantwana labo abangafunda Ngakho siyathola ukuthi uNkulunkulu kangeke aguquke emvelweni yakhe futhi yena uhleze senza umsebenzi wakhe ngokufanayo siyathola ukuthi kuMalakhi 3 ukuthi wathi ngingunkulunkulu angiguquki ngakho usebenza ngesimo esifanayo sonke isikhathi manje sithatha elinye lamabhuku amadala kakhulu eBhayibhelini lapho uJobe omunye wamadoda alungileyo wosuku lwakhe indoda epheleleyo emthethweni kaNkulunkulu inceku isikhulu inceku ehloniphekayo kwaze kwathi lo uNkulunkulu waze wathi akakho ufanana laye emhlabeni kodwa isifiso sakhe kwesinye isikhathi ukubona uNkulunkulu wayekwazi ukuthi ukhona uNkulunkulu futhi wezwa kusithi afuna ukumbona yena kumbe ngeyinye indlela ahambe endlini yakhe aqoqode eminyango futhi athi ngithanda ukukhuluma lawe ahlale phansi akhulume laye njengalokho esingakwenza omunye lomunye silakho ukuzwisisa yikho sikule imbuthano lapho esibuya ndawonye futhi sibonakalisa imicabango yethu futhi siyazwisisana omunye lomunye ngcono nxa sikhulumisana ngezinto komunye lomunye futhi abachumayeli bayakwenza lokho abantu bonke bohambo lonke lwempilo bayakwenza bayakhulumisana ngezinto futhi uJobe uNkulunkulu wayeluqobo kuye wayefuna ukwazi nxa wayengeke ahambe aqoqode eminyango wakhe futhi abe lengxoxisano laye kodwa siyathola ukuthi uNkulunkulu wakhuluma laye kodwa wayemboziwe sesimeni sesivunzane futhi watshela uJobe ukuthi abophe inkalo zakhe wayeza khuluma laye njengomuntu futhi yena wehla esivunzaneni futhi wakhuluma loJobe futhi waziwa kuJobe ngesivunguzane kodwa ke kazange ambone uqobo yena wayesizwa kuphela umoya uvunguza njalo ujibilika ubhoda esihlahleni futhi ilizwi laphuma esivunguzaneni kodwa uNkulunkulu wayembozwe esivunguzaneni siyathola phansi eAfrika South Africa bayasebenzisa ibala elithi amoya elicho amandla angabonakaliyo futhi lawa mandla angabonakaliyo esivungzaneni ayelizwe elizwakala lona lakhuluma loJobe kodwa ke kazange abone isimo sakhe kodwa yena wayemboziwe kuye ngesivungzane. Siyathola omunye wabaprofeta abakhulu eBhayibhelini uMose owethestamente elidala omunye wabakhethwa nguNkulunkulu abaqanjiweyo inceku ezimiselwe ngaphambili laye wafisa ukumbona yena. Wayekade seduze laye kakhulu futhi wayebonile izinto eziningi zesandla sakhe esikhulu esingabonakaliyo sihamba phambi kwakhe futhi senza izinto ezenziwa nguNkulunkulu kuphela. Wafisa ukumbona yena ngolunye usuku futhi uNkulunkulu wamtshela hamba uye kume edwaleni. Futhi esamile edwaleni uMose wambona yena esedlula wabona umhlane wakhe futhi wathi kwakukhangeleka njengomuntu umhlane womuntu. Kodwa ke kazangambona uNkulunkulu wabona kuphela isimbuzo sikaNkulunkulu. IBhayibheli lathi akula muntu obone uNkulunkulu loba ngasiphi isikhathi kodwa ozelweyo kuphela okaBaba umbonakalisile yena. Ngakho uMose wambona yena emboziwe njengomuntu. Siyathola ukuthi uJehova weTestament elidala wayenguJesu weTestament elitsha. Futhi uDr. Schofield lapha siyathola ukuthi ibala lakhe ukuguquka kusuka kusimo. Siyathola ibala and morphe ngesiGreki okutsho okungabonwayo kwenziwa kwabonakala. Enye into engeke siyakwazi ikhona ingabe angeke ibone kodwa khona siyakwazi ukuthi ikhona. Futhi yena wathi eguqula isimo sakhe sokuba ngu-enmorphe okutsho ukuthi waguquka esuka kwedlula imvelo esiya emvelweni. Futhi yena nje watshintsha isimbozo sakhe ngezinye indlela kunjengomdlalo. Yena wayedlala futhi kusiGreki lapho betshintsha isimbozo sabo mhlawumbe omunye adlale omunye umdlali engabe edlala ezindaweni ezithile ezihlukeneyo. Futhi indodakazi yami ekhona lapho babelawo nje esikolo esiphakemeyo umdlalo futhi omunye oyedwa umfana engimaziyo wadlala mhlawumbe ingxenye ezinye ezijiyeneyo kodwa wayehamba ngemva kwestage atshintshe isimbozo sakhe ukuze enelise ukuphuma alingisele esinye isimilo. Ngathesi nxa ungathatha isiprofeto zeTestamente elidala mayelana ngalokho uMesiya ayeza kuba yikho ungakuqhathanisa khona lempilo kaJesu futhi usutholile khona qathu ukuba uJesu wayengubani. Yena wayengasuye muntu kazana, yena wayenguNkulunkulu and morphe. Yena watshintshwa evela kokuphezu kwemvelo esiya esimeni semvelo somuntu kodwa ke yena wayenguNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni emboziwe ngumuntu isimbozo senyama. Futhi khangela iTestamente elidala ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma embuthwaneni oxubeneyo lobo busuku bevela ezindaweni ezijiyeneyo zomhlaba. Futhi silapho kudingisisa tise senzani sikuyini lapho esiya khona kungapi kuyini okwenzakalayo kutshoni konke lokho. Futhi manje siyathola phakathi lapha ukuthi nxa lina madoda labafazi abangamaJuda laborabi ethempelini ensukwini ezedluleyo nxa babelikhangela iBhayibheli iziprofethi ngaphandle kwemikhuba babeyakunanzelela ukuthi uJesu wayengubani. Babengasoze bambize yena ngokuthi Belzebubu, babengasoze bambethele yena kodwa kwakufanele konke kuphume kudlalwe yiyo ingxenye yomdlalo futhi baphumputekiswa kuleyo ndaba. Kunje ngabanengi lina madoda bafazi lapha lobo busuku mhlawumbe siyalingana kumbe libadala kancane liyakhumbula lapha eMelika iminyaka edluleyo ngaphambili amaChina umfowethu sanda kwaziswa nje lapha lokho kubuye engqondweni yami lapho ngikhuluma laye ukuthi babejwayele babengakhulumi isiNgisi futhi babe sebenza ukuwatsha isigqoko futhi ungaya lapho awatshela khona ukuze uwatshise amadoda eChina abawatshayo
ayethatha itikiti futhi belidabule ngendlela ethile. Uyathatha enye ingxenye yetikiti laye ethathe enye ingxenye. Kodwa nxa usuphenduka ukuzothatha okungokwakho, lezo ziqephu zamaphepha ezimbili kwakufanele zifanane. Futhi nxa zingazange zifanane qathu nje wangeke ukulingisele khona loba ngayiphi indlela, ngoba wayelesiqephu esinye lawe ulaso esinye. Futhi nxa kulingiselwe ngakho wawulelungelo lokuthatha okungokwakho. Futhi ke usukutholile lokho obekungokwakho nxa ulayo eyinye ingxenye yesivumelwano. Ngakho kunjalo lobo busuku lapho sileyinye ingxenye yesivumelwano, lapho uNkulunkulu edabula indodana yakhe kabili eCalvary, ephakamisa umzimba ukuba ngumhlatshelo, futhi wathumela umoya phansi kithi owake wahlala emuntwini uJesu. UNkulunkulu ofanayo umboziwe lobo busuku esimeni sikamoya ongcwele. Lezi ziqephu ezimbili ufanele zibuye ndawonye, ngakho usiyingxenye yesivumelwano. UNkulunkulu wakwenza lokho ukuthi aziwe ngcono ebantwini lapho yena ezenza umuntu ngokwakhe. Ngangibala indaba iminyaka ethile edluleyo, futhi kule indaba kwathi enkulu inkosi eyisikhulu, ngiyalikhohlwa ibizo layo kathesi nje, bengingacabangi ngokukhuluma mayelana ngalindaba. Yona mhlawumbe yayinganekwane, kodwa iyazikhokhela emcijweni osipha isendlalelo kulokho esifuna ukukutsho. Linkosi yayiyinkosi eyisikhulu kangako futhi ithanda izikhonzi zayo. Kwaze kwathi ngolunye usuku phambi komlindi wayo labendlini yenkosi wathi, namhlanje liyangibona okokucina okweminyaka eminingi. Futhi umlindi wakhe lezikhulu zakhe zathi kuye, Nkosi elungileyo, kungani usitsho njalo? Uya kwelinye ilizwe, kwenye indawo, ukuya kuba ngumfokazi? Wathi, hatshi, ngihlala khona la. Kuhle. Wathi, ngiya phandle phakathi kwezikhonzi zami, ngiya kuba ngumuntukazana. Ngiyakuya gamula inkulu nomgamuli wenkulu. Ngizakuya kulima umhlabathi lesisebenzi, ngiza kuyathena isivini lalabo abathena isivini. Ngiza kuba ngomunye wabo ukuze ngazi ngcono ngalokho abakwenzayo. Futhi ngiyabathanda, futhi ngifuna ukwazana labo uqobo lwami. Abasoze babe ngazi, kodwa ngokunjalo ngifuna ukwazana labo ngaleyo indlela. Futhi ukusa okulandelayo, lapho abameli bakhe, abantu bakhe bonke bembona, kumbe labo ababe sesigodlweni ekhupha umqele wakhe futhi ewubeka phansi esihlalweni, isihlalo sobukhosi, futhi wakhupha isembatho sakhe futhi wagqoka impahla zomuntukazana, wahamba phandle phakathi kwabantukazana. Manje kuleyo indaba encane siyafumana ke ngoNkulunkulu. Bathi enkosini bathi, Nkosi siyakufuna, siyakuthanda, sifuna ube ulokho uyinkosi. Kodwa wayefuna ukuba ngomunye wabo, ukuba bazi ngcono, ukuthi babe mazi ngcono sibili ukuthi wayeyini, khona kwakuzatshengisa kubo ukuthi yena wayeyini sibili. Futhi yikho uNkulunkulu akwenzayo. Yena wazitshintsha ngokwakhe ekubeni nguJehova uNkulunkulu ukuba ngomunye wethu, ukuthi yena ahlupheke, ukuthi yena anambithe ukufa, ukuthi yena abekwazi ukuthi luyini udozi lokufa futhi athathe isijeziso sokufa phezu kwakhe. Yena wabeka eceleni umqele wakhe futhi isembatho sakhe, futhi waba ngomunye wethu. Yena wageza inyawo kanye lakanye la bathobileyo. Yena wahlala ematendeni labayanga. Yena walala emhlabathini futhi lasesitaladeni nalabo ababengela mathuba. Yena waba ngomunye wethu ukuze yena sizwisise ngcono, futhi ukuze lathi simzwisise ngcono yena. Manje ngiyacabanga kulokho siyathola ukutshintsha ngokwakhe lokho yena akwenzayo. Nxa ungananzelela, yena wabuya ebizweni lamadodana amathathu. Yena wabuya ebizweni lendodana yomuntu, futhi lendodana kaNkulunkulu futhi lendodana kaDavida. Yena wabuya njengendodana yomuntu. Manje kwezekheli 2:3 uJehova ngokwakhe kwabizwa ezekheli umprofeti indodana yomuntu. Indodana yomuntu kutsho umprofeti. Yena wayefanele abuye ngayona leyo indlela ukugcwalisa uDeuteronomy 18:15 leyo uMose athi inkosi uNkulunkulu wenu iza ukuphakamisa phakathi kwenu umprofeti njengami. Yena kazange wazibiza ngokuthi indodana kaNkulunkulu. Yena ngokwakhe wazitsho indodana yomuntu ngokuba kwakufanele abuye njengokutsho kombhalo. Bona, yena kwakufanele enze lezo ziqephu ezimbili zamaphepha adatshulweyo, isiprofeti seTestamente elidala lesimilo sakhe ukuba ngokufanayo qathu. Ngakho yena wabuya indodana yomuntu kwabuya kuleso simo. Ngakho siyathola ngemva kokufa kwakhe ukungcwatshwa lokuvuka wabuya yena ngosuku lwePentecost njengendodana kaNkulunkulu uNkulunkulu umoya esisimeni umoya ongcwele. Wayesenzani yena? Wayezitshintsha yena ngokwakhe ezazisa ngokwakhe ebantwini bakhe ngesimo esahlukileyo njengomoya ongcwele onguNkulunkulu weza yena kuzosebenza phakathi kwezikhathi zamabandla njengendodana kaNkulunkulu umoya ongcwele. Kodwa kumillennium ubuya njengendodana kaDavida ukuzohlala esihlalweni sikaDavida inkosi. Yena wayefanele ukuthatha isihlalo sikaDavida sihlalweni sikababa kathesi. Futhi yena wathi, lo onqobayo uzahlala lami esihlalweni sami njengoba lami nginqobile futhi ngahlala esihlalweni sikababa wami. Ngakho yena kumillennium uzakuba indodana kaDavida. Kuyini uNkulunkulu ofanayo zonke isikhathi nje etshintsha isimbozo sakhe ngingu kumfazi wami umyeni. Ukunanzelele na umfazi weSirofenika wathi wena ndodana kaDavida woba lomusa. Yena akazange ngitsho kwamhlupha yena la kancane. Wayenyela amalungelo okumbiza yena khonoko. Wayenyela amalungelo kuye njengendodana kaDavida. Waye uyindodana kaDavida kumJuda futhi kathesi wabuya yena. Kodwa wathi embiza yena nkosi. Wayeyinkosi yakhe yena. Ngakho ke wathola lokho ayekucela. Manje njengokuba uyazitshintsha nje ngokwakhe. Manje emzini wami ngingabantu abathathu abahlukileyo. Emzini wami umfazi wami ulelungelo kimi njengendoda. Indodakazi yami ngaphandle ngale kayila ngitsho ilungelo kimi njengendoda. Ngingubaba wakhe futhi umzukulu wami omncinyane oyindodana lapha ngingubaba mkhulu kuye. Ngakho kala lungelo lokumbiza baba. Kangisuye baba wakhe. Indodana yami ngubaba wakhe. Mina ngingubaba mkhulu wakhe. Kodwa lokho ngingumuntu ofanayo. Futhi uNkulunkulu lokho akwenzayo yena uyazitshintsha ngokwakhe ukuba kusizukulwane leso ukuzazisa ngokwakhe kulabo bantu. Futhi yikho silapha ukuzokuba kwazi lobo busuku ngayiphi indlela okufuze uNkulunkulu azenze aziwe ngayo ngokwakhe ebantwini laba futhi kulesi isikhathi. Yena uyatshintsha isimbozo sakhe. Uyatshintsha yena ukwenza kwakhe kodwa akatshintshi isimilo sakhe. Akayiguquli imvelo yakhe. Yakhe imvelo utshintsha nje yena isimbozo sakhe kusukela kwesinye kusiya kwesinye. Uyakwenza yena ukuzambula ngokwakhe okusobala kakhulu ebantwini ukuze babekwazi ukuthi yena ungubani lokuthi yena uyini. Uma yeBheru 1 siyabala uNkulunkulu ngezikhathi zendulo futhi la ngendlela ezinenge wakhuluma kubo khokho ngabaprofeti kodwa kulezi izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uJesu. Manje abaprofeti uJesu wathi lapho yena elapha emhlabeni babe ngoNkulunkulu libiza labo uNkulunkulu labo ilizwi likaNkulunkulu eliza kibo futhi impalo ayingeke yaphulwe. Wathi yena wathi lingamsola njani yena ke yena eyindodana kaNkulunkulu. Ubona ilizwi likaNkulunkulu labelwe esikhathini sinye ngasinye lokho eliyakuba hikho futhi uJesu wayeyikugcwaliseka kwazo zonke iziprofeta. Kuye kuhlala ukugcwala konke ngoba uNkulunkulu ngomzimba khona kwakukuye. Kuye lo owaye kuJosefa Nguye yena lo owaye ku Elija. Nguye yena lo owaye ku Mose. Nguye yena lo owaye ku Davida. Inkosi eyaliweyo. Abantu bakhe babemyalile yena njengenkosi. Futhi lapho ephuma phandle egcekene omncinyane ogogekileyo umfanyana ekhasa ebhota kazange athande ukhulumende wakhe uhlelo lwakhe futhi wamkhafulela. Futhi omlindayo wahwatsha inkemba yakhe wathi ngingayekela na ikhanda lenja leyo likuyo likhafulela inkosi yami. Futhi uDavida mhlawumbe engananzeleli lokhu ayekwenza ngaleso isikhathi kodwa wayegcotshiwe. Futhi wathi, mekeleni yedwa, uNkulunkulu mtshelile ukuthi akwenze lokho. Futhi waqansa phezu koqaqa, futhi wakhala phezu kweJerusalema, inkosi eyaliweyo. Linanzelele na amakhulu amalutshwana eminyaka kusukela lapho indodana kaDavida beyikhafulela ezitaladeni futhi wayeseqaqeni intaba efanayo ekhangele phansi phezu kweJerusalema inkosi eyaliweyo. Futhi wakhala, Jerusalema kanganani mina bengingakufukamela kanganani njenge sikhukhukazi sisenza kumatsiyane aso. Kodwa wena walile. Akazanga kuqula imvelo yakhe ngoba amaHebheru 13:8 wathi yena ungofana izolo lamhla laphakade. UNkulunkulu wenziwa waba inyama ukuze afe ukusihlenga thina esonweni. Yikho wasitshintsha ngokwakhe ukuba ngumuntu. Siyabona kuJohane ongcwele 12:20 amaGreki babezwe ngaye. Manje akula muntu ongaveli ezwe ngaye ngaphandle inhliziyo zabo zivuthele ukumbona yena. NjengoJobe labaprofeti bakudala bonke babefuna ukumbona yena. Ngakho lumGreki wabuya ukuzombona yena. Babuya kuPhilip owaye ngoweBethsaida bathi, Mnumzane sifuna ukubona uJesu. AmaGreki ayafuna ukumbona yena kodwa behluleka ukumbona yena ngoba yena wayesethempelini lobuntu bakhe. UNkulunkulu waye kuKristu ekusana lomhlaba kuye. Manje siyathola ukuthi kulokho lawa amaGreki ayengeke ambone yena. Futhi nanzelela wona lawo amazwi uJesu awachoyo kibo ngemva kwalokho. Yena wathi, ngaphandle uhlambu lwengqoloyi luwele emhlabathini lufi luhlala lulodwa. Ngamanye amazwi abasoze benelisa ukumbona yena ekutshintsheni esimbozweni leso yena ayephakathi kwaso. Khonapho ngoba yena wayembozwe enyameni yomuntu. Kodwa lwathi uhlambu lolu lwengqoloyi wele emhlabathini ngakho lona luzaletha zonke izizwe. Yena wayethunywe kumaJuda yebo sibili ngaleso sikhathi, kodwa lolu uhlamvu lwengqoloyi lufanele luwe uNkulunkulu omboziweyo esenyameni yomuntu efihle kwabangakholwayo kodwa esembulwa kumakholwa. KuJohane 1 ekuqaleni kwakulilizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu futhi ilizwi lenziwa inyama futhi lahlala phakathi kwethu futhi sambona yena ozelwe yedwa kababa egcwele umusa. Manje ekuqaleni kwakulilizwi, ilizwi lingumcabango obonakaliswayo. Ekuqaleni yena wayengasuye laNkulunkulu. Manje ibala lethu lesingisi namhlanje uNkulunkulu litho into ekhonzwayo. Lokho kudidekisa kanjani engqondweni? Ungenza omunye umuntu abe nguNkulunkulu? Ungenza loba yini uNkulunkulu? Kodwa kuTestamente elidala kuGenesis 1 ekuqaleni uNkulunkulu ibala lisetshenzisiwe uElohim. UElohim kuthi oziphilela ngokwakhe. Lingumehluko onganani ibala uElohim ebaleni elithi uNkulunkulu. Elohim kuthi oziphilela ngokwakhe. Angeke siziphilele ngokwethu. Angeke sibe lamandla wonke, amandla angapheliyo ndawo yonke, sazi konke. Lo Elohim ubonakalisa konke lokho. Angeke sibe yilokho. Isihlahla osenza uNkulunkulu ngaso kumbe isakhiwo kuziphileli ngokwakho. Ngakho uNkulunkulu ekuqaleni wayeyimpilo lo ongapheliyo. Kuye kwakuyizimilo futhi izimilo lezo zaba ngamazwi futhi ilizwi laba yinyama. UJesu wayengumhlengi futhi ukuhlenga kutsho ukubuyisela. Nxa yena kufanele abuyisele khona bekufanele kube kwenye indawo okubuyisela kuyo. Ngakho uyabona abantu bonke abasoze benelise ukukubona khona ngoba abantu bonke babengekho ekuqaleni emicabangeni kaNkulunkulu. Bona khangela abapresidi lapho bembona yena ezibonakalisa ngokwakhe athu lelizwe lokho yena ayehikho bathi nguBelzebubi. Lokho kwatshengisa lapho okwakule mvelo yabo khona kwakusemcabangweni wosuku lwamanje. Kodwa lapho ihule elincinyane yena atshayisana lalo esangweni futhi walitshela watshengisa isibonakaliso sakhe sobumesiya ngokumtshela awenzayo. Kungani wathi, Mnumzane, ngiyabona ukuthi wena ungumprofethi, thina siyakwazi uMesiya, nxa yena esiza uzasitshela yena zonke izinto lezi. Wayemnanzelela yena njengoMesiya lo ogcotshiweyo, ngoba yena wayehambelana lemfanelo yombhalo. Alikuboni na iziqephu zamaphepha ezimbili zaxhumana ndawonye, wathina siyakwazi lokho nxa uMesiya esiza. Manje uNkulunkulu wayengabe emele ahlanganise lokhu futhi lalokhuyana ukuthola ukukheceza okuthile kwensimbi njengombumbi. Kodwa uJesu wathi echebelika wathi, nginguye okhuluma lawe. Kwakungekho sitho esinjengoBelizebhubhi. Wachiya imbiza yakhe yamanzi wagijimela emzini futhi wathi, uyandibone indoda leyo engitshelileyo izinto engizenzileyo? Kayisuye lo uMesiya na? Bona manje kuyini okwenza lokho, ukubeka umbhalo omdala lesenzakalo lokho uJesu ayemnika khona kwenzani khona? Wayenza uMesiya. Futhi unanzelele masinya izono zakhe zathethelelwa, ngoba ekuqaleni wayehlengeka ngoba wayesemcabangweni kaNkulunkulu ekuqaliseni. Ngakho khona kwamhlenga kumbe kwambuyisa lapho ebona umbhalo obanakalisiweyo usobala okaJehova lokhu ayehikho. Manje lapho uJesu ebuya, nxa wayengabe ebuye lombiko kaNoa bekungeke kusebenze. Ukwakho umkhumbi futhi bandende kwakungasoze kusebenze. Kodwa ukuthi uNoa wayesiqephu sikaNkulunkulu, wenza ngendlela engajwayelekanga, ngoba yena wayengajwayelekanga futhi umbiko wakhe wawungajwayelekanga, ngoba kwakulilizwi lenziwa sobala. Yena wayengasoze abuye ngombiko kaMose, ngoba kungasoze kusebenze. UMose wayengonkulunkulu ngesiqephu enziwe sobala. Wayela leli lizwi elibonakalisiweyo lalelo holo. Kodwa uJesu wayengeke abuye kulokho. IBhayibheli kalizange lathi uzabuya yena ngaleyo ndlela. Kodwa lapho yena ebuya, wabonakaliswa athi njenge ngesivumelwano sasichilo yena uzatshengiswa. Ngakho ke bonke labo ababehlengeka bakukholwa khona, ngoba babe imicabango kaNkulunkulu. Izimilo zakhe ekuqaleni zenziwa inyama futhi zahlengeka futhi zabuyiselwa kuNkulunkulu. Labo abanengi abamamukelayo yena wabapha yena amandla okuba ngamadodana kaNkulunkulu, ngoba babehlengeka babevela ekuqaleni ekubonakalisweni. Nxa thina singama lapho kwesikhatshana, nxa kungabe kusenza futhi sicabange ngalokho lobo busuku okombiko wehola, imicabango kaJehova ebonakalisiweyo phambili umhlaba ungakasekelwa, siyatshelwa amabizo ethu abekwe ebhukwini lokuphila lewundlu. Ngakho sesingabona amacele wonke womabili, njengoba ngitshilo kuqala, kungani omunye engajwayelekanga komunye? Khona kufanele kube yileyo ndlela, khona bekunjalo kokuphela, khona kuhlezi kokuphela kuyiyona leyo indlela, futhi kuzohlala khona kokuphela kuyona leyo indlela. Yena wayelizwe futhi ilizwe lenziwa inyama futhi lahlala phakathi kwethu. Manje uNkulunkulu emva ensukwini zeTestament elidala, siyathola ukuthi ngemva kokuba yena esebonakele ebantwini bakhe ngezimo ezijiyeneyo, yena wazimboza ngokwakhe ngemva kwezikhumba zikamatswane ezindala. uNkulunkulu ecathile ngemva kwezikhumba zikamatswane esihlalweni sakhe somusa. Sithola ukuthi kanjani uSolomon lapho enikela ithempeli lenkosi futhi lalezi zikhumba zikamatswane zazilengile lapha iveyili, ukuthi yena wabuya njani njengensiko yomlilo futhi la njengeyezi futhi wehla phansi ngemuva ngale futhi wazimboza ngokwakhe emhlabeni waphandle. Kodwa ngokukholwa u-Israyeli wayekwazi ukuthi yena wayekhona emva lapho. Babekwazi ukuthi yena wayekhona kungenando ukuthi babeza kuthini loba yibaphi abomhlaba wamayedeni wayefihliwe kongakholwayo. Kodwa ikholwa ngokukholwa lalikwazi wayekhona yena emuva lapho. Babelomusa futhi yena wayesesihlalweni sakhe somusa okwakuyimfihlo enkulu. Ngiyakwazi kutestamente elidala ukungena ngemva kwesikhumba leso kwakuyikufa. Manje ukuhlala ngemva kwaso yikufa. Ngaleso sikhathi ukungena enkazimulweni yakhe kwakuyikufa. Manje ukuhlala khatshana kwenkazimulo yakhe yikufa. Lokho kwenzakala, yebo sibi, ekudabukeni kweveyile eCalvary, lapho iveyile idabuka, iveyile lidala. Manje ukuhlala phandle kobukho bakhe yikufa. Ngaleso sikhathi kungena ebukhoneni bakhe kwakuyikufa. Bona kuyatshintsha emuva laphambili, futhi kufanele uthole umbhalo ukubona ukuthi yiluphi usuku esiphila kulo. Manje lapho iveyili litatshulwa eCalvary, isihlalo somusa sabonakala egcekeni. Kodwa kuyini okwenzakalayo? Sona sasilenge eCalvary sisopha igazi. Njengoba babethethe igazi umnyaka ngomnyaka ekuhlanzweni kwendawo engcwele futhi ekufafazweni kwesihlalo somusa. Lapho uNkulunkulu ngamandla akhe amakhulu okuchaya kombani wadabulisa imbozo sikamatswane esidala kusukela phezulu kusiya phansi, futhi isihlalo somusa saba sobala egcekeni. Eluluqobo iwundlu eliqotho likaNkulunkulu lali lengile libonakala egcekeni eCalvary, isihlalo somusa soqobo lapho uNkulunkulu esebhadele inhlawulo ngokwakhe. Futhi waba ngomunye wethu, futhi ngokwakhe wayezibonakalisile njengomuntu ukuze azane lathi, futhi lathi sazane laye. Isihlalo somusa sasesisobala egcekeni ku-Israyeli wonke ngalolo suku lokubuyisana. Kodwa maye imikhuba yabobaba bebandla ngalolo suku ngemikhuba yabo yayimbozi isihlalo somusa seqiniso ebantwini. Nga babe wazile umbhalo, isiqephu sinye sasizabuya njengetikitana lamaTshayina. Isiprofetho seTestamente elidala sasiza kugcwaliseka futhi saba njalo. Futhi nxa babefundisiwe umbhalo babeza kubona isihlalo somusa. NjengoMose wathi lapho ukuthi kuze kube lusuku lolo bamboziwe lokho kusenhlizweni zabo abakuboni khona. Kodwa yena wayenguNkulunkulu uhlupheka lokubuyisana. Wayeyiso isihlalo somusa esiqotho simile sibonakala sobala. Njengoba sahlabela isihlabelelo, khangela mbone yena sobala ecekeni. Nango yena lapha umnqobi olamandla, selokhu yena wadabula iveyili kabili. Boni wabuya yena isihlalo somusa silengile sibonakala soba ebandleni. Kodwa boni bengaphansi kombono wabanene. Manje madoda labafazi lamalunga lombuthano, ngithanda ukusho lokho kungela ukuhlonipha umuntu, kodwa ekuboneni kwalamhlanje mayelana ngalokhu esukulande lapha lamuhla, ngiyesaba ukuthi imikhuba yabobaba obaba bebandla ikufihlile lokho ebantwini abanene. Selokhu umoya ongcwele wabuya kulezi izinsuku zokugcina njengoba kwaprofethwa, futhi isimboso sidatshuliwe, abantu abaningi bayazama ukulengela emkhubeni yabo yabobaba, futhi yikho bengeke babone le ntokozo eyedlulisileyo lokuthula lezinto ibandla elilazo namhlanje. Ngokunjalo usobala egcekeni kulabo abakholwayo. Yena wafihla ilizwi elithenjiswe lalolo suku. Manje imikhuba yenze isimbozo. Bathi khona insuku zezimangaliso sezadlula. Indoda yakhuluma lami ekahle unumzana ozinzileyo olembeko eTucson, Arizona, lapho engihlala khona. nganye lo mhlangano iRamata futhi sasikhuluma emhlanganweni wamadoda ango somabhizimusi lapho inkosi uJesu eyabuya yaba khona futhi yenza izinto ezinkulu futhi lumnumzana ongumKristu wabuya kimi futhi wathi umthumayeli webandla indoda ekahle futhi wathi forward to Branham uzama ukwethula ebantwini isikhathi sabapostoli wathi futhi lapho isikhathi sabapostoli sona sesiphelile futhi ngathi ngiyakucela mfowethu ngitshengise esaphela khona isikhathi sabapostoli embhalweni. Ngathi isikhathi sabapostoli saqala ngosuku lwePentecost futhi sile uPetro wathi ngosuku lwePentecost isithembiso ngeseni labantwana beni futhi labo bonke abakhatshana lalabo abaningi inkosi uNkulunkulu wethu ezababiza kwaphela nini nga uNkulunkulu elokhu esabiza. Ngakho ke isikhathi sabapostoli lokho siqhubeka futhi ke yikho lapho abantu abazama ukuvala amehlo abantu abanele ngemikhuba yabo yabadala njengoba kwakuyikho ngale futhi wehluleke ukubona ukuthi kungani abantu bejabule kangaka njalo bethabile kangaka futhi lumbuthano kayijwayelekanga into enje engazwisekiyo kwabanye abantu kungenxa yokuthi bayabona befohlela ngale kokuvimbileyo badabule phakathi kwesimbozo lezo bathuthele ebukhoneni bukaNkulunkulu lapho ababona khona isithembiso esibonakalisiweyo saleli hall sibonakaliswa phambi kwabantu bayabona lokhu uNkulunkulu akuthembisayo. UJoel 2:28 wathembisa yena ukuthi kulezi insuku zokucina kuza kuba khona izulu lamuva lithululwa ebantwini ensukwini zokucina. Ngiyacabanga ibala lesiGreki lapho nguKenos elitsho ukuthi yena wazithunyulwa ngokwakhe hathi ngendlela yokuthi singathi njengokuthi enye into yayiphakathi komunye umuntu ukuthi yena wayikhupha kodwa wazithulula yena ngokwakhe yena waguqula owakhe uEnmorphi yena waguqula kulokhu ayeyikho esiba kulokhu ayikho. Yena kafi atshintsha imvelo yakhe kodwa ngosuku lwePentecost yena waziguqula ngokwakhe ekubeni indodana yomuntu esiba yindodana kaNkulunkulu. Wabuya yena hatshi labantu wabuya yena wangena ebantwini bona uNkulunkulu ofanayo ukuthwala intshumayelo yakhe iqhubekele phambili kulesi sikhathi esikhulu. Yena waprofita eBhayibhelini ukuthi kuza kuza usuku olungasoze lube kumbe yimini loba ubusuku kodwa ngesikhathi santambama kufuze kube yikukhanya. Manje ilanga ngokuma komhlaba liphuma empumalanga njalo litshona entshonalanga lilanga elifanayo sonke isikhathi. Manje lapho indodana i-NDODANA ezembula ngokwayo ekubonakalisweni kwelizwi elithenjisiweyo ku-Israyeli abantu bempumalanga sike saba losuku lokufiphala sibe lokukhanya okweneleyo kubaguquli futhi lokunjalo ukwenza amabandla futhi nezinhlanganiso futhi sowajoyina njalo sangena phakathi futhi lokuqabuza izingane lokuchadisa abadala njalo lokungcwaba abafileyo lokunjalo futhi siphile ebandleni. Kodwa ngesikhathi santambama kuyakuba ikukhanya. Yena wathi ngesikhathi santambama futhi akula mbhalo ongephulwa futhi i-NDODANA efanayo eyazithulula ngokwayo Kenos ngosuku lwePentecost yathembisa ukwenza into efanayo ngesikhathi santambama bona kumayelana ngesithembiso. Hlanganisa itikiti ndawonye khangela okwenzakalayo futhi khangela lokho yena akuthembisayo ngakho uzabona lapho esesikhona. Hlanganisa linto ndawonye ungabona ukwanjula kwalo omkhulu futhi ongusomandla imikhuba impumputekise abantu futhi kulezi zinto ezinkulu eziprofitiweyo. UMose wathi esiza evela entabeni eyayivutha umlilo muhle kangakanani umfanekiso. UMose wayehambe ngaphansi eJipite futhi watshela obaba bebandla ukuthi inkosi uNkulunkulu yamvakatshela yena ebizweni lika nginguye. Lelo bizo lingelesikhathi sakathesi hathi ngangi ngizakuba kodwa nginguye ohlele ongofanayo ofana izolo lamhlala phakade yena ukhona okwamanje yena lokho uqathaniswa lamaHebheru 13:8 uJesu Kristu ofanayo izolo lamhlala phakade lokho kulilizwe liprofitiweyo futhi ibandla elaliza hlangana lalelo lizwi isenzakalo salolo suku abaguquli babelakho oh kodwa lolu ngolunye usuku bona lisukubani esiphila kilo njengoba yena wayengeke abuye ensukwini abuya ngazo yena emhlabeni ngendlela leyo uMose afika ngayo kumbe eyabuya loba kuphi wabaprofeti kwakungaprofetwanga futhi kulezi insuku zocina kuprofitiwe ukubuya ngale indlela angeke kubuye ngesimo semvuselelo kaLuther angeke kubuye ngesimo semvuselelo kaWesley lihola lokubuyisela isikhathi sokuthi kufanele kubuyele emuva ekuqaleni kokukhanya kwendodana okuqala sesingayibeka kanjani imbhalo phakathi kulokho futhi lina kusiyazi bezenkolo livela kuyiphi ingxenye yomhlaba liyakwazi ukuthi lokho kuliqiniso kuyisithembiso yikho kwenza abantu bengajwayeleki kangaka yikho kwenza abantu abangajwayelekanga elibabiza khona kungokuba baku isimbozo sesivuliwe emkhubeni futhi bayakubona khona ungofana izolo lamhlala phakathi bona kuyi kuyisithembiso sikaNkulunkulu futhi ngezake simelane lalokho ngoba imbhalo ngeke yaphulwe yebo sithola ukuthi yena wathembisa lokho wayezithulile yena ngokwakhe ebantwini bakhe futhi yena ungofana izolo lamuhla laphakade uMose ngemva kokuba esehambe phansi eGipite futhi wamemezela lokho ngakho ubaba waseqinisa umbiko wakhe ngokubuya entabeni uSinayi ensikeni yomlilo efanayo walumathisa intaba ngomlilo sinanzele yini lo owayemnike isithembiso yena yena wamletha kanye lelizwi wayene milayo futhi ukuba lomlayo lowo kwakumele imilayo kwakulilizwi ilizwi lalingakaze libuye ebantwini ngaphambilini ngakho ilizwi lihlezi libuya kumprofethi futhi wayengumprofethi walelo hola njengokuthi uJesu wayeyilizwi uJohane wayengumprofethi futhi uJesu wabuya kuye emanzini ngoba ilizwi lihlala libuya kumprofethi kungela kwahluleka bona ilizwi libuya kikho ngakho uMose ilizwi labuya kuye imlayo futhi wayelayo manje ngenxa yani ngaphambi kokuba ilizwi linikezwe futhi libonakaliswe uMose kwakumele azimboze ubuso bakhe ngoba ilizwi lalingakabonakaliswa ngokugcweleyo babakwazi ukuthi enye into yenzakele kodwa ngabazange babakwazi ukuthi kwakuyini okubhongayo lokudumayo baze bathi akube nguMose okhulumayo futhi hathi uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wathi yebo ngiza kwenza lokho kusukela kulokho kusiye angisoze mphinde ngibonakale kanje ngizabathumela umprofeti ngakho uza ngizakhuluma ngomprofeti wami manje nxa uMose elomlayo wemvelo njengoPaulo kwabaseKorinte besibili lapha uyambulile kithi kwakufanele amboze ubuso bakhe ngokwenyama kuyakuba lenkazimulo enenga ngakanani kukaMoya futhi kumboziwe kongakholwayo ngaphambi kokwenziwa kubonakaliswe kuye baza kubiza okunenge kangakanani uMose wayengumuntu ongazwisekiyo baza kubiza okunenge kangakanani lina elafohlela phakathi kwesimbozo seliye ensikeni yomlilo laphuma kanye nesibusiso futhi kathesi limboziwe abantu abenelisa ukubona lokho abakuzwisisi lokho nxa okwemvelo kule nkazimulo kangakanani okuphezulu kwemvelo nxa okwemvelo okwakulesiphetho kukho kwakuza kuba le nkazimulo kakhulu kangakanani lokho okungela siphetho kukho kuyakuba lenkazimulo kodwa lakathesi khona kumboziwe umboziwe khona hathi kukholi kodwa ongakholwayo angeke akubone khona uNkulunkulu uhlezi ezimboza ngokwakhe kongakholwayo imikhuba iyakufihla khona njengalokho abakwenzayo ngale bayakwenza namhlanje leso okwakuyisimbozo sikamoya esilaso kathesi lapho isimbozo semvelo esasikhona kuyaqiniswa ngumprofeti kanye lelizwi elilotshiweyo oprofetayo lo obuya lelizwi elilotshiweyo ukwenza khona kube sobala babekwazi ilizwi lalikhona kodwa babengakwazi ukuthi lichona. UMose walenza laba sobala lona. Yena wathi umlayo uthi lokho futhi kungenxa yalokho wakwenza kwabasobala khona futhi khona kungayenziwa sobala kwakumboziwe khona futhi ngakho kunjalo namhlanje kumboziwe ebantwini kuze kwambulwe khona futhi kwenziwe sobala ebantwini uNkulunkulu uNkulunkulu lamandla emboziwe enyameni yabantu ilizwi nanzelela manje siyathola ukuthi khona kwakufihliwe kulo ongakholwayo kodwa kwambulwa kokholwayo nanzelela uMose kwakufanele angene kulinsika yomlilo yedwa akulomunye owaye ngahamba laye kwakungayisikho kwalokho kukhulumani kithi ukuthi awubuyi phakathi kwalokhu ngokujoyina iqembu lamaPentecost. Bona, yena kazange akwambule khona eqenjini, yena wakwambula khona emuntwini oyedwa, futhi yiyo indlela okuyiyo namuhla. Wena uthi, ngingowebandla, ngingowalokhu, kodwa lokhu akusoze kusebenze bona. Futhi ukuba omunye azame ukulandela uMose, ukukulingisela, kwakuyikufa, futhi ke kunjalo namhlanje. Ukufa ukamoya ukuzama ukulingisela yilokho oku kulobo busuku siyangena kukho uphakama phakathi kwamaqembu ukulingisela okwenyama omunye uzama ukwenza njengakho futhi aphile impilo eyahlukileyo enganatha engabhema abesifazana bangaphila loba yiphi ikakhulu loba yiphi indlela abafuna ngayo futhi njengomhlaba futhi bahlale ngekhaya babukele i-television futhi lezi zinto zomhlaba futhi belokho bezibiza amaPentecost bazama ukulingisela okuqotho akuzange ngitsho kwambulwe kibo okwamanje naso kwambuliwe khona kuyinkazimulo futhi enye into iyakhiphela phandle lokho kuwe lapho uhamba ungena lapho uba isimbozo khona ngeke kusebenze nje futhi ukukulingisela khona kwakuyikufa isimbozo sika Mose wayilizwe eliphilayo ebantwini futhi namhlanje abantu abambozweyo bayinto efanayo bazincwadi ezilotshiweyo ezibalwa ngumuntu wonke athi incwadi entsha kodwa incwadi elotshiweyo yenziwa yabonakaliswa yilabo abakholwa ilizwi futhi lesithembiso sosuku lolu ukuthi uNkulunkulu uthulula umoya wakhe phezu kwenyama yonke futhi lokho zincwadi ezilotshiweyo futhi nxa umuntu ezama ngokwenyama ukulingisela lokho khona kuya monakalela impilo yakho iyatshengisa oyikho kwesinye isikhathi kwaku lo mfana wayengena enkathazweni wayengumfana olungileyo kodwa wahamba emthethwandaba futhi umahluleli wathi ngikuthola ulecala kumele ngikujezise impilo yakho yonke entolongweni wathi ngifuna ukuthetha indaba yami wathi ngifuna ukungena ngerekhodi zami wathi awula rekhodi irekhodi yakho yiyo ekuqalayo wena futhi yiyo indlela okuyiyo lamhlanje isizathu ibandla lingaphakama njengalokhu okufanele libe yikho kuyirekhodi kuyimpilo kumele sizinikele kakhulu kumele sikhole lonke ilizwi likaNkulunkulu kumele sidinge ukuze ukuthi ilizwi lelo lenze uqobo kithi bona irekhodi yiyo esimisayo ekungeneni phakathi kodwa ngesinye isikhathi ukukususa kulesi sibopho kuwona lo umthethwandaba ofanayo umfana wayengela imali wayengenelisi ukuyibhadala inhlawulo yayizinkulungwane zamadola kodwa wayelo mfowabo omkhulu owabuya futhi wambhadalela yonke yena manje silo mfowethu omkhulu uJesu indodana kaNkulunkulu futhi wabuya yena ukuzosibhadalela khona konke thina manje singakukholwa khona futhi senelise ukungena esimbozweni laye njengokuthi yena unguMose wethu uJesu unguMose wethu walamuhla uMose emboziwe wayelizwe liphilayo ebantwini lamuhla uJesu emboziwe ulilizwe liphilayo ebantwini ukuthi uJesu esebandleni umoya ongcwele indodana kaNkulunkulu ebantwini esambula ilizwi ngesithembiso sosuku lolu kukwenza nje khona qathu okufanayo kathesi futhi khumbula uMose wakwenza lokho futhi wakubonakalisa lokho hatshe emhlabeni wonke kodwa ebantwini abaphumayo uhlobo olulodwa nje lwabantu kwakuyilabo abaphuma phandle kokuphu ekuphumeni futhi lamhlanje umoya ongcwele ebusweni babantu abathi ukusilisa kukaNkulunkulu akuqondanga. Ngathi ngibonana udokotela wangibiza ngolunye usuku mayelana ngelinye inini elincinyane okube le ndaba mhlawumbe ezine ezinhlanu ngale elele nje eseduzane lokufa enika amahola njalo umoya ongcwele wabasilisa. Udokotela wayekubuza lokho wathi kungaba njani lokho? Kungani? Wathi isigulane sami leso. Ngathi bekuyiso kodwa kathesi bekungesikaNkulunkulu. Isikhonzi sakhe kathesi bona. Futhi ngakho uyabona into okuyiyo. UNkulunkulu ubiza ukuphuma ukusuka ngemva kweketeni lenyama elizama ukulingisela, elizama ukujoyina ibandla hatshi Methodist, iBaptist, iPresbyterian ndawonye kodwa amabandla amaPentecost. Indaba yomuntu ngamunye nguwe lo Nkulunkulu. Ufanele ungene phakathi hatshi iqembu lakho, hatshi ibandla lakho, hatshi umelusi wakho, kodwa nguwe kufanele ungene phakathi. Ngifuna ukuba linanzelele esinye isimilo sikaMose lapho ephuma ngokunjalo engumprofethi engumuntu omkhulu owayenguye. Wathi ebuya lelizwi abantu babona ukuthi wayetshintshile, enye into yayenzakele kuye. Lapho ephuma phandle lelizwi lalelo hola eliqinisiweyo imla wasengumuntu otshintshileyo. Futhi lawe uza kuba njalo nxa uphuma ngemva kwaleso simbozo somuntu esiza hleka umhlangano onjengalo. Lo muntu oza kubeka ekusilisweni ngoNkulunkulu njalo ethi insuku zezimangaliso sezedlula usukwile khonapho ngemva kwaleso simbozo somuntu, isimbozo semkhuba. Futhi umuntu wonke uza kuba kwazi ukuthi enye into yenzakele kuwe. Njengomfo wethu ohloniphekayo uJim Brown, ngiyacabanga nje iningi lamapresbyterian liyakwazi ukuthi enye into yenzakala kuye ngoba wasuka ngemva kwesimbozo somkhuba. Wabona enye into ebantwini, lokho kwamkhanga, futhi waphuma ngemva kwesimbozo. Awu wena nxa uphuma ngemva kwesimbozo uyakuba ubonakala sobala ngokuceleyo ebantwini khonapho ukuthi bangabona ukuthi enye into yenzakele kuwe. Ilizwi elimboziweyo kongakholwayo kodwa ekubonakaleni sobala okugcweleyo kumkhulu uJesu Kristu ofanayo izulu lamuhla laphakade. Ngaleso sikhathi kwakunguNkulunkulu, kulezo insuku kwakunguNkulunkulu emuntwini, indodana yakhe uJesu Kristu. Siyakukholwa lokho. Hatshi nje umprofethi, hatshi nje umuntu kazana, umuntu ojwayelekileyo, kwakunguNkulunkulu kuKristu, uNkulunkulu emuntwini, ukugcwala kwabo uNkulunkulu ngomzimba emuntwini, uNkulunkulu emuntwini, manje uNkulunkulu ebantwini, ukugcwala kukaNkulunkulu konke ebuThixweni ngomzimba ebandleni lakhe lonke, ezibonakalisa ngokwakhe, egcwalisa ilizwi lakhe. Manje siyathola uNkulunkulu izikhathi zonke ebele sikhumba kikho, yena uNkulunkulu ebefihliwe ngemva kwesimbozo. Ngiyangikhumbuza nje ngeyinye indaba encinyane eyenzakalayo phansi eningizimu. Futhi ke kwakule khaya lamaKristu, futhi kuleli khaya lamaKristu babekholwa uNkulunkulu, futhi bacabanga ukuthi uNkulunkulu wayebavikela kuzo zonke inhlupho, futhi lokho yena uyakwenza. Futhi babelo junior omncane, umfana omncinyane oleminyaka phose ezikhombisa kumbe eyisificamunwembili ubudala. Futhi wayesiya esikolweni sesonto, futhi wayengumfanyana owayemuhle kakhulu kodwa wayesesaba esiphephweni ikakhulu nxa ubaneke umbane. Futhi ngatshela lokho komunye undoda ngelinye ilanga lapho isiqephu leso sesiphumile mayelana ngondoda lo esiliswa. Umthumayelo ofanayo wathi bakwenza uNkulunkulu mfowethu Branham. Awu wayengumxothozi, ngakho ngacabanga ngiza kuqamula nje kancinyane nje, hathi ukukuzwisa ubuhlungu uyazi, kodwa nje uku ngathi lokho kukhatshana kakhulu na embhalweni ukuba yilokho. Bona ngathi hatshi kakusikho khatshana, ngathi ngoba uJesu wababiza abaprofeti uNkulunkulu, bona lokho kuyikho uNkulunkulu. Futhi bathi hawu lina bantu lizama ukuthatha indawo kaNkulunkulu, akukho khatshana kaNkulunkulu, yikho sibili okuyikho, yikho sibili. UNkulunkulu ebonakaliswe enyameni Jongo kuba yena wathembisa nje. Limule encinyane siyayithola. Ngamtshela lindaba encinyane ebuya enqondweni yami nje kathesi. Ukuthi kobunye ubusuku kwabuya isiphepho. Futhi umama wathi kujunior wathi manje wena khamba phezulu esitezi ndodana futhi uye lalo wathi mama ngiyesaba watsho akula lutho oluza kulimaza qubeka uye phezulu futhi uye lalo ujunior omncane walala phezulu khonapho futhi lombano baneka khonapho emafasteleni futhi lumfo omncane wethuka kakhulu wayebeka ikhanda lakhe ngaphansi kwengubo futhi wayelokhu esizwa umbane kumbe ebone umbane ubaneka emafasteleni futhi azwe umdumo ukhwaza ngakho wathi mama futhi wathi unani junior wathi buya phezu ngapha futhi ulale lami ngakho waya eqansa istairs njengawonke olungileyo umama othembekileyo futhi waqansa phezulu futhi wasembeka ujunior omncane engalweni zakhe futhi wathi junior umama ufisa ukukhuluma lawe okwesikhatshana nje wathi kulungile mama wathi manje ufanele uhlale lalokhu engqondweni siyahamba ebandleni izikhathi zonke siyabala iBhayibheli siyakhuleka siyimuli yamaKristu siyakholwa kuNkulunkulu futhi wathi siyakholwa ukuthi phakathi kweziphepho futhi laloba yini eyenzakalayo uNkulunkulu uyisivikelo sethu wathi mama ngiyakholwa konke lokho kwalokho kodwa wathi nxa umbane lo useduze kakhulu wathi ngifuna uNkulunkulu lesikhumba kukho ngakho ngiyacabanga hathi kuphela kuJunior kodwa lathi sonke sizwa ngaleyo ndlela nxa sisiba ndawonye nxa sikhulekelana omunye lamunye uNkulunkulu lesikhumba kukho futhi sithola ukuthi lapho uNkulunkulu uhleze lesikhumba kuye lapho uMose emboni yena wayelesikhumba kuye ekhangeleka njengomuntu lapho uNkulunkulu emva kwamakhetheni wayelesikhumba kuye futhi uNkulunkulu lobu busuku ebandleni lakhe umboziwe ebandleni lakhe ngesikhumba kukho lokho enguNkulunkulu ofanayo lobu busuku siyakuthola lokho kodwa manje njenganina nini isimbozo sesikhumba siyiso esibamba imkhuba angeke nje bakholwe ukuthi lo nguNkulunkulu owenza labo bantu bayenze njengalokho bona kungenxa yokuthi uNkulunkulu umboziwe ebandleni lakhe esikhumbeni kukho yikho sibili ufihliwe kongakholwayo futhi wambulwa kokholwayo yebona umzana manje nxa isimbozo sabo semkhuba imikhuba yabadala futhi ilizwi lidatshulwa phakathi yebo sibili namhlanje besokusiza ekubonakaleni sobala siyambona yena ubuNkulunkulu futhi bomboziwe enyameni yomuntu amaHebheru 1 atsho njalo futhi njalo kuGenesis 18 liyakhumbula uNkulunkulu wayengumuntu emile lapho esidla futhi ekhuluma lo-Abrahama futhi wakhuluma lokhu uSarah ayekwenza etendeni ngemva kwayo futhi uJesu wathi njengoba kwaku njalo ngezisuku zeSodoma ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu ubuNkulunkulu bomboziwe futhi enyameni yomuntu manje khumbula uJesu kazange athi nxa indodana kaNkulunkulu isembulu kuLuka isahluko 17 yakholwa futhi mhlawumbe indima yesi-20 21 kwenye indawo khonapho wathi futhi nxa indodana yomuntu isembulwa indodana yomuntu iphenduka ebandleni futhi esembulwa phakathi ebantwini hathi indodana kaNkulunkulu kodwa indodana yomuntu futhi iphenduke ebandleni layo njalo esukwini zokucina siyathola ukuthi wathembisa yena lokho ezithembisweni zikaNkulunkulu siyananzelela enye into uTestamente elidala yilo mbhalo lapha ku-Exodus ukuthi izikhumba zikamatswane ezindala zenzani zafihla inkazimulo kaNkulunkulu ebantwini izikhumba zikamatswane loba labantu babengakuboni khona ngoba kwakuyisikhumba esasivalile khona isikhumba sa inkazimulo kaNkulunkulu yayingemva kwesikhumba futhi manje inkazimulo kaNkulunkulu ingemva kwesikhumba sakho lokho yikho futhi imkhuba ayikuboni khona ophakathi kwesimbozo lapho ilizwi lakhe elalikhona kuyini okwakungaphakathi kwesikhumba leso emuva lapho isikhumba sikamatswane esidala okokuthi kwakungela buhle ukuthi sifise yona futhi lapho yona isenziwa inyama njalo ihlala phakathi kwethu kwakulokhe kungela buhle ukuthi sifise yona futhi kathesi into efanayo lamuhle akulanto kwesilisa kumbe kwesifazana engafiswa yilokho kuphakathi ngemva lapho yilokho okuyikho. Awu wena uthi lumfo ngiyakwazi. Wayejwayele ukuba isidakwa, wayejwayele ukwenza lokho. Angilandaba lokuthi wayejwayele ukwenza. Kuyini okufihle ngemva kwesikhumba leso? Okufihle ngemva lapho yikho okubalwayo. Yikho lokho abantu babhumputhekiswa. Isikhumba siyaba phumputhekisa abantu. Bona, but yakhumbula lapho lo owesifazana ejwayele ukuba yakwazi lokho ayejwayele ukwenza kodwa pho ngekathesi. Bona, zona lezo isikhumba ezake zaba kumatswana kodwa manje zifihle inkazimulo kaNkulunkulu. Zifihle yona ngemva kwakho. Zazise nyamazaneni kodwa kathesi zihlalise inkazimulo kaNkulunkulu. Futhi njalo singatshintshwa isikhumba sakho lobu busuku. Ukwenziwa indawo yokuhlala kaNkulunkulu. UNkulunkulu ehlala ebuntwini. Khangela izikhumba ezindala zikamatswane. Siyathola ukuthi ngemva kwakuyiphakathi kwalapha kwakuyilizwi. Futhi ilizwi kwakukhona njalo isinkwa sokubukisa. Umtshokotsho wafafazwa. Futhi kwakuyini inkazimulo yeShekhayina yayiphakathi lapho. Manje ilizwi liyimbele. Ngakho yona ayingezake ithele kuze kuthi indodana itshaye yona. Indodana kufanele ibe phezu kwembewu ukuyenza ithele yona, ukuyonza yona imini. Futhi yiyo kuphela indlela. Uyathatha ilizwi, bona, thatha ilizwi likaNkulunkulu lingene enhlizweni yakho. Futhi uhambe ungene enkazimulweni yeShekhayina. Futhi nxa ukwenza, kuzaletha isinkwa sokubukisa. Imana leyo ephiwa kuphela ebantwini abahlukanisiweyo. Into kuphela engakudla. Evunyelwe ukukudla ngabantu nje abavunyelweyo njalo laba kwaziyo khona. UPaulo wathi lapho ukutshintsha kusuka enkazimulweni kusiya enkazimulweni. Uyabo, ekugcineni iyabuya yona ize iphenduke enkazimulweni yayo yakuqala. Kunjengembewu eye inkazimulo kusasa. Imbewu yeluba iyawela emhlabathini, imbewu yomumbu iyawela emhlabathini. Kuyini into yokuqala? Iyamila yona futhi nje kulihlumela elincane bese kusiya kube isichakala. Ngakho kusuka esichakaleni kubuyele kuhlamvu yakuqala. Awu yikho sebili ibandla elikwenzileyo lasuka livela kuLuther. Wesley futhi kathesi selibuyela enhlamvini yakuqala, selibuyela enkazimulweni yalo yakuqala, selibuyela enkazimulweni ebe yiyo ekuqaliseni. Indodana ephakamayo empumalanga, indodana efanayo ebonakalisa izinto ezifanayo ngasentshonalanga. Kutshintsha enkazimulweni kusiya kwenye inkazimulo. La tshintsha kusiyedeni, lisehlela lisiya kuLuther, futhi lisuka kuLuther, lehla lisiya kuWesley, lisuka kuWesley, laphuma langena ePentecost, futhi kusiya lokuya, kutshintsha enkazimulweni, kusiya enkazimulweni, kuletha imana efihliweyo. Futhi manje, khona sokuvuthiwe ukumletha aphenduke yena sibili njengalokhu ayehikho ekuqaleni. Intshumayelo yakhe efanayo, uJesu ofanayo, amandla afanayo, umoya ongcwele ofanayo, lo ofanayo owabuya wehla ngosuku lwePentecost, umoya ongcwele ofanayo ubonakaliswa lamhlanje kusuka enkazimulweni kungena enkazimulweni kusiya enkazimulweni. Futhi sokuphendukile kumbewu yakho yakuqala ngobhaphathizo lukamoya ongcwele, lezibonakaliso ezifanayo, izimanga ezifanayo, ubhaphathizo olufanayo, uhlobo lwabantu abafanayo besenza ngendlela efanayo, langamandla afanayo, langemizwa efanayo, ngokusuka enkazimulweni kusiya enkazimulweni. Futhi okuzalandela kuyakuba utshintshwa kusukela kule inkazimulo kusiya emzimbeni onjengomzimba wakhe wenkazimulo, lapho esezambona khona yena u-Abraham wambona okufanayo. Manje nanzelele, siyabona ukuthi kwatshintshwa njani kusukela eCalvary. Siyanxuswa ukwabelana inkazimulo yakhe. Manje kwabaseKorinte bakuqala 12, sibhaphathizelwe emzimbeni wakhe. Ngomoya munye sibhaphathizelwe sonke, hatshi ngamanzi manye. Ngomoya munye sibhaphathiziwe sonke. Yikho lokho manje futhi ke siba ingxenye yakhe. Ngithemba kangilihlalisi isikhathi eside kakhulu. Bona, ngithemba kangenzi njalo. Kodwa kunjengo ukuhambelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni kumbe bedlala idrama. Kangikwazi ukunenge ngokuhambelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni kumbe imidlalo yamadrama. Kodwa bengibukele lumdlalo, bengikhuluma ngoCarmen lapho indodakazi yami futhi labo bekukho, futhi babe futhi bedlala kulokho ukuvumelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni kuCarmen. Babe semdlalweni icaco lala lalidlala into efanayo. Yiyo indlela okuyiyo nxa usubhaphathizwe ngumoya ongcwele kuKristu. Manje bona abaningi benu libalile kumbe lezwa indaba yomlobi wengoma omkhulu waseRussia owaloba uPeter and the Wolf, futhi ukuthi yena babedlala lokhu emacacweni futhi lakho konke. Futhi loba ngubani oyaziyo indaba oyibalayo iphuma ephepheni futhi angezwa lokho kuvumelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni ukuthi yenza njani lokho uphume idrama ukuyidlala. Kungani bayakwazi konke ukutshintsha, bangakukhangela khona lapha futhi babone ukutshintsha kwakho. Kodwa manje kuyini okwenzakalayo nxa umlobi wengoma ebhala enye into? Futhi siyathola ukuthi awudlalwanga kuhle. Siyathola ukuthi ke kukhona okunye okwenzakalayo, kukhona okunye okusilelayo nxa sibabona. Lo okulobileyo ukwenzile futhi wakubhala waphuma, futhi ukuhambelana kwamazwi lamacaco ekubhaleni ekudlalayo khona ithaye okungayisikho okubhaliweyo. Kukhona ukuphambanisekileyo, umphathi ubaphe ukunyakaza okungayisikho. Bona futhi yilo uhlupho lamhlanje bazalwane bami beLutheran, bazalwane bami beBaptist, bazalwane bami bePentecost, lonke bazalwane bami abeyinhlangano ezijiyeneyo, yikho lokhu okuyikho. Bona uzama ukunika inoti elakhala ngemva ensukwini zikaLuther Wesley, njengalokhu lapho okuyiyo iphepha lengoma lapha litshengisa ukuthi ngolunye usuku bona angeke siphile kukhanyeni kukaLuther. Waye ngumguquli, siyathakazelela eyakhe ingxenye, kodwa sesakudlula lokho, kwedlula, sesipheshiya ngapha emuva kwebhuku kaThesi. Bona singeke sawudlala wona njalo. Manje indlela kuphela elizafa lenelisa ukuthi likukwanise ukukwenza khona bazalwane bami yilokho. Futhi bazalwane bomhlaba bengxenye ezijiyeneyo zomhlaba, ngingathi kule ndlela eyodwa kulokho, kulo mphathi ukuthi enze. Kufanele angene emoyeni ofanayo nalo umlobi wengoma akadekiwe, ngakho uselakho khona. Futhi lapho ibani ukuhambelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni ngokwayo, lapho umhlaba udinga lezi zibonakaliso futhi lezi mangaliso, lapho ibandla futhi lomlobi wengoma futhi lomphathi bonke bengena emoyeni womlobi wengoma. Ngakho lapho besithi insuku zezimangaliso zedlula, akuchayi inoti elihili, kodwa lapho kungena ekwenzeni kwangakhona, futhi lo moya wakho oyiwo uzakwenza njani ngaphandle kokuthi umoya wehle phansi womlobi wengoma? Amen. Ngakho lapho usithi insuku zezimangaliso azange zedlule ukuhambelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleleni, uyakhala kuphumisele. Amen. Nxa sitshaya sithi uJesu Kristu ofanayo izolo lamhla laphakade, ukuhambelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni, uyakhala kuphumisele. Amen. Liza kwamkela amandla ngemva kokubona umoya ongcwele esebuyile phezweni, ukuhambelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni, uyakhala kuphumisele. Amen. Ngilakho. Akusela ngitsho ukucabangela namayelana ngakho ke ukuhambelana kwamazwi lamacaco ekuhlabeleni, konke kuvumelana kanye lelizwi. Uyahamba yikho kuyinto ebukekayo. Umphathi lomlobi wengoma kufanele babe semoyeni munye, futhi ngakho abahlabeleli kufanele babe semoyeni munye ukudlala khona konke, futhi umhlaba uyamangala ukuthi kuyini okwenzakalayo. Isikhomanisi abakhuluma ngaso futhi bangenza ngagula kanye lakho, futhi lalokho konke ukuhlanganisa futhi la yonke into futhi lobandlululo isihawu kunje konke lokho okungela ngqondo lapho ukubuya kwenkosi sokuseduzane, kukhona enye into echaya kubi. Yesaba ukuthi umphathi uthole abaphathi baphuma phandle komoya womlobi wengoma. Lapho sithola lo moya womlobi wengoma, lawo amandla okuqala kaNkulunkulu elathi iBhayibheli amadoda akudala afuqa ngumoya ongcwele ukubhala iBhayibheli leli. Lizazibona zona isiqephu ezimbili zamaphepha amaChayina ziza kuza ndawonye njengeBhayibheli kaNkulunkulu, futhi lekholwa kuza kuza ndawonye, ngoba bobabili basemoyeni munye, bonke bayinto nye efanayo, bayaxhumana khona kanye ndawonye. Esikufunayo namuhla ngabaphathi lokho yikho, buyela elizwini, buyele futhi ulikholwe lona nje njengoba latsho. Ngakho ubusumbona uNkulunkulu ngokwakhe, yikho ukuyembula umdlalo kwenziwe wabaqotho. Namhlanje bathi hawu, yena nguNkulunkulu wembali. Siyakwazi wacapha yena ulwandle olubomvu, yena wakwenza konke lokho. Futhi yena waye esithandweni somlilo kanye labantwana bamaHebheru. Usizana uNkulunkulu wembali engayisikho nxa yena engayisuye ofanayo namhlanje. Umuntu hleze edumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzayo yena, ecabange ngalokho yena aza kwenza, futhi bayale lokho yena akwenzayo. Lokho kusemuntwini ukukwenza lokho, futhi yiyo into efanayo namhlanje bazalwane bami, kuyinto efanayo. Oh mina bo, asibiyeleni futhi senze ukuvumelana kwamazwi lamacaco khale kuhle lapho bona abomhlaba abangaboni. UJesu wathi, nxa mina ngingaphakanyiswa kulomhlaba, mina ngiza kudonsela abantu bonke kimi, futhi yena ungofana izolo lamhlanje laphakade. Yekela abaphathi bengene emoyeni oyiwo, labahlabeleli lomlobi wengoma. Yonke into izaluka. Ngakho sesi kakusenge umsebenzi wokucabangela ngakho. Sibonakaliswa kanye laye lapho. AmaHebheru 13:18 athi, yena ungofana izolo lamhlala phakade. Sibonakaliswa kanye laye kumsebenzi 2. Sibonakaliswa kanye labo ngobhaphathizo olufanayo, into efanayo. Konke yena ayeyikho lapho, lakho konke yena ayikho, konke yena ayeyikho, lakho konke ayikho yena siyikho. Lokho kuyikho sibili. Njengokuthi nje nxa ngifuna ukuba ngowemelika kweqiniso, kufanele ngibonakaliswe ngakho konke eyikho, konke eyikho kufanele ngibonakaliswe kanye lakho nxa ngingowemelika weqiniso. Nxa ngingowemelika weqiniso, ngakho ngafikela ePlymouth Rock. Amen. Ngakwenza nxa ngingowemelika, ngakho lawo wakwenza wafikela ePlymouth Rock kanye labo baba abayizihambi ePlymouth Rock. Bathi befika phandle khonapho, nganyilabo. Ngakho lawe wonke umuntu, ngagada kanye lo Paul Revere, sehla khona ngomgwaqo ukuyamxwayisa ngengozi. Lokho yikho sibili. Khona phansi lapha eValley Forge, ngacapha eDelaware elengqoqwane kanye leqembu lamasotsha ela ingxenye yawo lalingaqokanga isicathulo. Ngakhuleka ubusuku bonke lo George Washington ngaphambili, ngacapha iDelaware ngilombono enhlizweni yami. Singabe melika, yebo nomzana, eValley Forge ngeqiniso ngakwenza. Ngapha ukubonga labo baba ngokubonga bakuqala. Ngapha ukubonga kuNkulunkulu nxa ngingowemelika oqotho, ngabonakaliswa lapho etafuleni leyo. Nxa ngingowemelika oqotho, ngabonakaliswa lapho ngisima kanye lo Stonewall Jackson. Nxa ngingowemelika oqotho, ngabonakaliswa eBonstone Tea Party, yebo nomzana, lapho sisala ukuba izinto zidonswe khona emehlweni ethu. Kahle, ngingowemelika oqotho, ngabonakaliswa khonale nyela lokho, yebo nomzana. Oh minabo, ngakhalisa insimbi yenkululeko mhla ka 4 kwaqala kaNtulikazi ngo 1776. Ngakhalisa insimbi yenkululeko lapho, futhi ngatsho ukuba sesikhululekile ukuba ngowemelika oqotho kwakufanele ngkwenze. Ngabonakaliswa kanye lehlazo layo kumvukelo lapho umfo wabo esilwa lomunye, kufanele ngithwale ihlazo layo njengokufanayo ngifanele ukuthwala udumo lwayo. Nxa mina ngingowemelika, kufanele ngibe. Ngabonakaliswa layo, yebo nomzana. Ngabonakaliswa eGettysburg phansi le lapho uLincoln esethula inkulumo yakhe, yebo nomzana. Ngangise-Wake Island phezu kwayo imizimba yamabutho elegazi, ngavuka e-Wake Island egawu ngancedisa ukuphakamisa iflag leyo. Ngingowemelika oqotho, amen. Konke eyikho ngiyikho, njalo ngiyazigqaja ngakho, yebo sibili. Konke imelika ebeyikho, konke eyikho, lokho ngiyilokho. Ukuba ngingumelika, yonke into ebiyikho kufanele ngibe yiyo, ngoba ngibonakaliswa kanye layo. Into efanayo ngokuba ngubuKristu weqiniso, kufanele ubonakaliswe kanye lakho. Ngajumayela lo Mose futhi, kumbe lo Noah futhi, ngaxwayisa abantu ngokwahlulelwa okuzayo ukuba
ngumKristu qotho. Nangilo Mose sihlahleni sibhebhayo. Ngayiboni insiki yomlilo, ngabona inkazimulo yakhe. Nangilo Mose phezule enkangala ukuba ngumKristu. Kufanele ngibonakaliswe kanye lakho konke uNkulunkulu ayikho ukuba ngumKristu. Ngibone inkazimulo yakhe, ngalizwa ilizwi lakhe. Ungazami ukucasisa kusuke kimi kathesi ngoba ngangikhonale. Ngiyakwazi engikhuluma ngakho. Ngibonile okwenzakalayo ngebona umzana ngangiselwandle olubomvu lapho engabona umoya kaNkulunkulu sehla phansi futhi usehlukanisa amanzi esuka kwelinye icele hathi phakathi kwesiqhuku semhlanga lokho abazama ukukutsho namhlanje kodwa pho sephakathi kwamafiti olwandle angamachuma esifica munye munye ngabona umoya kaNkulunkulu ngahamba lo Mose phakathi kwalowo mhlabathi omileyo ngaphesheya kwalolo lwandle olubomvu ngama ngasentabeni uSinayi futhi ngabona umdumo lombane kusina ngadla imana kanye labo phandle le nganatha kulelo dwala lokho ngisakwenza lobu busuku ngabonakaliswa labadli bemana ngabonakaliswa labo abanatha vela edwaleni ngabonakaliswa njalo lapho uJoshua evuthela icilongo futhi imduli yeJericho yawela phansi ngangisemgodini wezilwane loDanieli ngangisesithandweni somlilo labantwana bamaHebheru ngangisentabeni kanye loElijah entabeni iKhameli ngangiloJohane umbhaphathizi futhi phambi kwabo labo abaxothozayo ngabona umoya kaNkulunkulu sehla ngalizwa ilizwi likaNkulunkulu lisithi le yindodana yami ethandekileyo yona engithokoza ukuhlala phakathi kwayo yebona umzana mina sibili ngabonakaliswa kanye laye lokho yikho sibili ngabonakaliswa khonale ethuneni likaLazaro lapho yena evusa uLazaro ngabonakaliswa lomfazi emthonjeni lapho yena emtshela izono zakhe yebona umzana mina ngeqiniso ngabonakaliswa kanye laye ekufeni kwakhe futhi ngabonakaliswa kuPasika yakuqala ngavuka laye evele ekufeni ngibonakaliswa laye ekufeni kwakhe ngangilabo abalikhulu lamachumi amabili endlini yaphezulu ngabonakaliswa khonapho phezu kanye labo yeyi ngizizwa ngikholwa oh mina bo ngabonakaliswa khonapho ngingomunye wabo ngabonakaliswa ngaba lesenzakalo ababalaso ngangikhona kusenzakala ukuba ngumKristu weqiniso ngabona umoya olamandla uvunguza usiza ngabona lokho ngezwa amandla kaNkulunkulu enyikinya wona ngangilabo abakhuluma ngendimi ngezwa ugcobo lungena phakathi lapho ngangikanye labo ngabonakaliswa kanye labo lapho umoya ongcwele eqala ukukhuluma ngezindimi kanye labo ngangilo Petro phambi kwabacothozi kumsebenzi 2 lapho etshumayela intshumayelo enkulu ayenzayo ngabonakaliswa kanye laye yebona umzana ngomsebenzi 4 lapho bebuthana ndawonye ngangilabo lapho isakhiwo sizamazama ngemva komhlangano wokukhuleka isakhiwo sazamazama lapho babehlezi khona ngabonakaliswa khonapho kanye labo ngathumayela lo Paul entabeni umazi yebo numzana ngangilo Johana esihlengeni sePatmosi futhi ngabona ukuza kwakhe kwesibili ngangilo Luther ekuguquleni ngangilo Wesley leso sikhune sibhebhayo esakhutshwa emlilweni lapho umvukelo omkhulu uphezu kwebandla leAnglican ngangikhona kanye laye futhi nanko ngilapha lobo busuku 1964 ePhiladelphia ePennsylvania ngibonakaliswa kanye lohlobo lweqembu elifanayo kanye lohlobo lwesenzakalo esifanayo kufanele ngibe ukuba ngumKristu kufanele ngihlale ngibonakalisiwe lapho ilizwi likaNkulunkulu elibonakaliswa khona ngibonakaliswa kanye leqembu lelo elizwa umoya kaNkulunkulu mina ngibonakaliswa kanye leqembu elaziyo ukuthi yena uambuliwe elaziyo ukuthi yena ungofana izolo namuhla laphakade elaziyo lokuthi kayisikho kudlula amalawulo nguJesu Kristu ofana izolo namuhla laphakade ngibonakaliswa kanye leqembu lelo lapha lobu busuku ngokunjalo babizwa ngokuthi liqhuku labahlubuki ngokunjalo iqhuku lokudlula amalawulo ngenxa yelizwi likaNkulunkulu kodwa angilahloni ngevangeli kaJesu Kristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu ekusindisweni futhi ngingomunye ngikanye labo incwadi eziphilayo engikhulube ngazo ziqinisiwe uNkulunkulu emboziwe esimeni somuntu emadodaneni futhi labafazi oh uNkulunkulu kuEnmofi yakhe njalo ezambula ngokwakhe futhi ezazisa ngokwakhe ebantwini bakhe inkosi enkulu leyo eyabeka eceleni inkazimulo yayo lapho ke isikhatshana esincane lomhlaba awuyikumbona mina futhi njalo ngizabe ngimboziwe kubo kodwa lizangibona mina mina ngoba ngizakuba lani loba phakathi kwenu yonke indlela kusiye kuphelene ngitintsha kusukela kuluta kusiya kuwesi kusiya futhi kusiya kusukela enkazimulweni kusiya enkazimulweni lokho ngingenkulunkulu ofanayo lo owaphilayo futhi ngibuyela enkazimulweni yakuqala. Hallelujah. Yena udabule sonke isimbozo senhlangano wonke umsindo vimbayo lo msindo othi lokho kuyidlulisa amalawulo yena wafohla khona phakathi kwalokho umsindo owaphuma khona lapho wathi laba bantu bayahlanya wadabula wadlula khona kuleso simbozo yebo wakwenza yena awungeke ukwenze alisilutho kodwa iqhubu labadluliseleyo yena wadabula khona phakathi kwalokho akulanto enjengokusilisa kaNkulunkulu yena wadabula khona phakathi kwalokho mina ngoba ilizwi lakhe lathi yena uzakwenza awungeke unqobe ilizwi likaNkulunkulu futhi lapho yena umi ngokunjalo lobo busuku engumnqobi olamandla selokhu yena wadabula amamethodist baptist presbyterian lonke olunye uhlobo lwesimbozo lokhu esama phakathi kwabantu bakhe lobo busuku enganqotshwanga imkhuba yekela abantu bathwa bakufunayo bayenza bakufunayo loba yini abayifunayo uNkulunkulu uyabuya edabule phakathi khona kulowo msindo vimbayo futhi kumbula bayangitshela nxa indizamtshina isidlule sibili lo msindo vimbayo kasisalinganiswa isiqubu sayo ngiyalitshela nxa udabula lo mkhuba ovimbayo wokuthi uJesu usemuva khatshana le futhi yena kakho kathesi lapha uthola ungofanayo izolo namhlala phakathi akula kulinganiswa kulokho uNkulunkulu angakwenza khona lapha kulo umbuthano futhi atshengise lumhlaba lokho abakufunayo ngathumbukiso womhlaba kodwa imvuselelo yomhlaba ezabe igcwaliswe futhi ibhabhathizwe kanye lobukho bukaNkulunkulu ophilayo and mofi ezimboza ngokwakhe enyameni yomuntu. Haleluya, ngiyakukholwa khona. Wephula konke okuvimbayo, sonke isimbozo, sonke isimbozo, akulanto engafihla ubukho bakhe. Lapho abantu belambe enhlizweni zabo kulesi mbozo esilungele ukudatshulwa, ungeyama nje kulokho, wadabula sonke isimbozo ngokwakhe umoya ongcwele omkhulu. Futhi lapho yena umile lobu busuku, umnqobo lamandla ofana izolo lamhlala phakathi, esilisa abagulayo, ephaphathiza abakholwayo, njengalokhu yena ayehlala akwenza, ungumnqobo lamandla. Odevele abalahliweyo bayabaleka yebo nomzana bahlezi benjalo mihla yonke nxa yena ekhona. Ngivala ngingatsho lokho kwakule ngabala indaba iminyaka eminenge edlulayo mayelana lo mtshayi wevayolini omdala. Wayele vayolini ababezayithengisa layizwa indaba izikhathi ezinenge futhi babefuna ukuyithengisela into ethile futhi othengisayo wathi ubani ozangipha okuthile lokuthile. Ngiyakholwa waphiwa okungamasenti okulutshwane mhlawumbe amasenti angamashumi amahlanu kumbe okunye ihamba kanye ihamba kabili. Masinyane ke indoda yaphakama ngemuva wathi umzuzu nje kuphela futhi wenyuka njalo wayithatha ake sicabange ukuthi wadlala le khona umthombo ogcwele igazi owathathwa emthanjeni kaEmmanuel lapho izoni ziqinyuzwa ngaphansi kwegazi zikhululwa wonke amachatha okona. Ngakho wathi eyibeka phansi kwakungela owayelamehlo awomileyo endaweni. Ngakho wathi ngubani ozakhupha? Omunye wathi inkulungwane ezinhlanu, inkulungwane ezilithumi yayingasathengeki. Kungani? Inkosi endala yevayolini yayihambule isimo sayo seqiniso. Mfowethu, Dad, kathesi yekela inkosi yelizwi leli lo owalilobayo lona umoya ongcwele omkhulu ahlikihle indandili lakhe ngothando futhi alidonsile phezulu enhlizweni yakho. Ukhona umthombo ogcwele igazi owathathwa emathanjeni kaEmmanuel. Uzabona ukuqhakatheka kwentelo futhi ubone uNkulunkulu owambuleyo ebonakala sobala ukuthi yena ongofanayo njengalokhu ayeyikho. Yena lapho yena esehla ngosuku lwePentecost phezu kwabantu lapho yena ezenza uKenos qobo lwakhe ezithulula khona kikho lokhu yikho. Uthi mfowethu Branham ngizamile ngenze lokhu lokhuyana
lokunye.
Ngolunye usuku ngangilomhlangano eCarlsbad eNew Mexico, futhi sehla phansi sangena emhumeni omdala omkhulu kamalulwane. Futhi kwakukhangeleka usesabisa, futhi sehla phansi khonale. Futhi indoda wathi efika phansi ngale kuleyo ndawo wacitsha izibane, futhi o mina bo ungamangala kwakumnyama kanganani khona kunje. Kumnyama kakhulu wawungakuthinta, futhi yiyo nje phose indlela izikhathi eziba yikho lapho sibona khona ibandla elahluleka ukunanzelela ilizwi likaNkulunkulu. Lapho ubona amadodakazi ethu eZiyoni besenza ngendlela benza ngayo. Lapho ubona khona abafo wethu ababhemayo futhi benathe futhi bakhulume insomo ezingcolileyo lezinto futhi bese lokho bezama ukubamba isivumo sabo kuKristu. Oh mina kumnyama chu. Siyabona isibonakaliso sokubuya kwakhe kuza kuba khona. Kuhlezi kumnyama nje kungakasi. Ngakho indosakusa ibisiphuma ukubingelela usuku, futhi loku yazisa futhi itshengise ukuthi luyeza. Nanzelela phakathi lapho becitsha lokho kwakulonkazana omncinyane owahlaba umkhosi ngelizwi lakhe lonke. Kwakulofana omncinyane owayeyema eceleni komholi, futhi wambona lo mholi lapho ecitsha izibane lezo njalo. Futhi lo dadewabo omncane wayesaqaleka nje, wayehlaba umkhosi eseqa phezulu futhi phansi. Kuyini okuzalandela ukwenzeka? Kuyini okuluhlupho? Kuyini okuluhlupho? Uyakwazi wamemezani wathi, ungesabi dadu omncane, ikhona indoda lapha engaletha ukukhanya. Lalela dadu omncane, ungacabangi ukuthi sibancane futhi sibalutshwane, kodwa ungesabi, ikhona indoda lapha, yona engaletha ukukhanya. Lo ngumoya oyingcwele. Liyakukholwa? Asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Ngiyaxolisa ngokulibambezela. Oh Nkulunkulu omkhulu wasezulwini, uzembula ngokwakho, uzicaya wena ngokwakho, uzenza waziwe ngokwakho. Inkosi enkulu yenkazimulo, thatha le mfanekiso emncinyane lobo busuku, futhi yekele yehle phansi enhlizweni zabantu. Futhi masibone lo owembuliweyo, yena lo owakuya phansi futhi wadabula isimbozo setempeli. Futhi wasephuma khona phandle kwalesi simbozo, wabuya khona futhi ezimbozweni zabantu njalo ngosuku lwePentecost. Uhleli engofanayo etshintsha enkazimulweni esiya enkazimulweni. Futhi kathesi sesibuyele khona kanye njengemvelo yonke, sisenza khona sibuyela kanye kumbewu yakuqala, khona kanye kusukela kwesinye isikhathi sebandla kusiya kwesinye. Futhi kulesi sikhathi sebandla sokugcina lapha nanko-ke silapha, sibuyela kanye khona entweni yakuqala eyehla ngosuku lwePentecost, ukugcwalisa wonke umbhalo, ukukhanya ngesikhathi santambama. Futhi imisebenzi engiyenzayo mina iza kuyenza lani, futhi lezi zinto eziningi wena owazithembisayo elizwini lakho. Baba, nxa ekhona omunye lapha ongakazi adabule edlule esimbozweni okwakathesi, kumbe nxa kukhona omunye lapha olungisele nje omunye ongene ngase esimbozweni, nika umusa lobu busuku Baba. Mababone lo mnqobi olamandla omiyo lapha ecwele ngomusa lamandla ukuxolela, siphe khona Baba. Futhi lapha amakhanda ethu esakhothanisiwe, kungaba labanye phakathi lapha bangaki engingathi baza kuthi mfowethu Branham, ngiphakamisa isandla sami ngikhulekela, woba ukhothamise ikhanda lakho nje futhi uphakamise isandla sakho. Ngifuna ukudabula ngidlule kuso sonke isimbozo, ngize ngenelise ukubona sibili umnqobi. UNkulunkulu alibusise. Aw, izandla phezulu kumabhalikhoni usedlula, UNkulunkulu alibusise. Amabhalikhoni emuva phakamisa, uNkulunkulu alibusise lethembeko okuzwayo. Kwesenxele phakamisa isandla sakho uthi, mfowethu Branham, ngabe ngibe ngumKristu okweminyaka, kodwa sibili angikaze ngingene ngesimbozo lesi, angikaze ngikwenze sibili, angikatholi lokho ababelakho le. Lamuhla sithole ngisilimo esikhuliselwe eGabheni. Thatha iluba elikhuliselwe eGabheni, ufanele ukuthi ulitotoze, ulimbambathe, ulifafaze, ulithelele. Kodwa leso silimo sasekuqaleni esikhula phandle lengasenhlane, uhlobo olufanayo lweluba lukhangeleka njengalo, alutholi ngitsho ithonsi lamanzi, kodwa akula zibungu ezingena kuso, silukhuni, siluqobo. Ungaqathanisa isiKristu kanye lesiKristu namhlanje kanye lalokho kwakuyikho ngaleso sikhathi? Ungacabanga leli iqembu lokhu esikubiza amaKristu namhlanje emhlabeni wonke ukuba njengalabo aba bengemva kwePentecost abatotozwayo futhi bembambathwa futhi besuka kwelinye ibandla besiya kwelinye futhi betsho enye into ongayithandiyo usukume uphume uhambe futhi oh ungakucabanga lokho hathi kuyini uhlupho yokulingisela uMichelangelo owadala isithombe sika Mose ungakuthola okulingisela khonoko uchiphe kakhulu kodwa okwakuqala lo owadeba isidlo santambama senkosi ngiyacabangela leso sithombe sokuqala singabiza izigidi zamadola nga ungafuna khona ukuba usithenge angikwazi ngitsho lokuthi singaphi kodwa ungathenga esichiphileyo esinje ngaso esingabiza phose idola lamasenti angamachumi ayisifica munwe munye lasifica munwe mbili ungenelisa futhi iyo indlela okuyiyo lamhlanje umkristo ochiphileyo olingiselayo ojoyina ibandla nje ungabathenga bona ngomhlanga wegwayi kumbe ukunatha okwejwayelekileyo kumbe ngowesifazane olenwele eziqunyiweyo kumbe indebe ezipendiweyo ungamthenga la loba ngani yomtheno yomhlaba kodwa ngeke uthinte lo oqotho ngiyambona yena ekubonakaleni okugcweleyo ofana izolo lamhlala phakathi omkristu awufuna ukuba ngumkristu oqotho nxa bekhona abanye abangazange bephakamise izandla zabo lingakwenza yebo ke ngizakhuleka nje uNkulunkulu alibusise uNkulunkulu alibusise oh lokho kuhle nje khangela nje lokho baba wethu sezulwini ilizwi lakho alikubuyela kuwe lize waba nguwe owayenza isithembiso mina ngilomlando kuphela wokuthi ngithi wena wakutsho khona ngiphinda nje amazwi akho wena wathi lo ozwayo ilizwi lami ukuthi akholwe yena ongithumileyo mina ulempilo engapheliyo wena wakuthembisa khona futhi inkosi siyakwazi silabo abalingiselayo lamhlanje abanenge abathoyo ukuthi bayakhula lapho bengakhula kuyabonakala kodwa inkosi bakhona abanye abaqotho futhi ngiyakhuleka nje ukuthi wena uzakupha khona lapha lobusuku ukuthi wonke umfazi lendoda umfana kumbe inkazana kungenani bengabe beyisizwe siphi bangumbala onjani bengaba liphi ibandla onkulunkulu bagcwalise bona mababone ukuzibonakalisa koqobo kukalo Jesu ofanayo lamuhla khona phakathi kwethu njengalokhu wayeyikho yena ngosuku lwePentecost lapho yena ezambula ngokwakhe kulesi sikhathi esiba ngumoya ongcwele siphe khona sibona amazwi egcwaliswa iziprofethi zisiza ekugcwalisekeni siyaqathanisa lamuhla ukuthiwa libandla lomhlaba ngale ikhansili yamabandla omhlaba futhi siqathanise lokho lesithembiso sePentecost akula ngitho ukuqathaniseka la kancane angeke sithole impahla zethu ezingcolileyo ziwatshe ngalelo tikiti kodwa Nkosi Nkulunkulu nxa singaphenduka kulowo mthombo ukhona isenzo sokuhlanzwa ngakho ke isenzakalo sethu futhi lelizwi likaNkulunkulu kuza kufanana okunye kokunye khona ke singathatha okwethu siphe khona Nkosi lobu busuku lapho ngibeka laba abantu ezandleni zakho nika omunye ngamunye lokho esikudingayo baba siyakucela ebizweni likaJesu amen uNkulunkulu alibusise ngiyabonga kakhulu ngokuma lilindile isikhathi eside futhi ngiyaxolisa ngiligcine imzuzu elithumi ngemva kwelethumi uNkulunkulu abelani ngize ngilibone ekuseni senginikela inkonzo kathesi ku ngiyacabangela kumphathi wohlelo.